Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 18 kuzibandlela 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi i-communication is very key in a country. I-diaspora, iZimbabwe ile over 5 million abantu abaku-diaspora. Abantu bakhulume njani leziningi zabo?
Uhulumende weZimbabwe sephinde wacitha njalo ubulembu be-internet wachiya uZulu engenelisi ukuxhumana enkundleni ezifana leWhatsApp kanye leFacebook.
Amazwi la asuka kuminister Venza ethi yena uzangenela njengominister we-welfare ukuze avale inhlanganiso ezingenela kwepolitiki.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokwethusela ukuzivala phezu kokuphathisa abantu abalinyazwe ngamasotsha lamapholisa ekukhalaleni umsebenzi okuqoqwe yi-ZCTU. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zitshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe izolo zisola okwenzakalayo ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weZimbabwe sephinde wacitha njalo ubulembu be-internet wachiya uZulu engasenelisi ukuxhumana enkundleni ezifana leWhatsApp kanye leFacebook. Uhulumende ubeke wavala ubulembu lobo ngolwesibili ngesikhathi uZulu ephakathi kokukhalala umsebenzi, kodwa wabuya wabuvula ngolwesithathu ngemva kokukhonona kwabantu. Kodwa izolo ebusuku ubuye walaya amankampani abomakhalekhukhwini ukuthi avale njalo ubulembu lobo andubana aze ewatshele ukuthi abuvule. Inkampani iConnect ithumele abantu abasebenzisa incingo zayo umbiko izolo ebusuku ibazisa ngaleli nyathelo. Uhulumende uvale i-internet okwesibili lanxa nje emangalelwe emthethwandaba we-High Court inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights imanyene leMisa Zimbabwe. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu bathi okwenziwa ngohulumende lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akawahloniphi amalungelo kaZulu.
Uhulumende usephinde wacitha njalo ubulembu be-internet eZimbabwe. Lokhu kuyadanisa kakhulu ngoba singakhangela ukuthi ngalezi nsuku esiphila kizo, i-internet is the main communication esebenzayo. Abantu eZimbabwe kathesi kade bethembi i-Caucasian. Manje nxa kungela internet, abantu bazaphila njani, bazahamba njani? Because i-Caucasian yiyo eyakadithenjiwe ukwenza wonke ama-financial transactions. So manje nxa uhulumende esephinde wacitha futhi i-internet, ulusize kakhulu and kutshengisela ukuthi yikuhlukuluzeka kwabantu kweZimbabwe, because it's everybody's basic human right to communication. So nxa abantu bengela effective communication, it makes it hard ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani. And these days abantu bayakwazi ukuthi nxa ule internet izinto ziyahambeka lula, i-information iyasirculateka lula. Khathesi as we speak, abantu bayachaywa, abanye bayadojwa ngamasotsha, asikwazi ukuthi bachayelwani, asikwazi ukuthi sebephendukile yini bona labo kuthiwa bayathathwa. Manje nxa kungela inthanethi kuyenza kube nzima futhi ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzakala neZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe ule history yokubamba abantu ngohluku, ule history yokuhlukuluza abantu. Njalo nxa kungela inthanethi sivaliwe futhi, kwenza kube nzima ukuthi abantu abalezihlobo zabo ku-diaspora rabebe bekwazi ukuthi izinini zabo zigcineke njani.
Isadakile AU ubonazi vuma yini ukungenela kulolu daba njengokukhuthaza kwabanye?
Into ehawulisa kakhulu ukuthi isadakile AU bathule zwi As we speak, umele bebesingabe sebethumele ama peacekeepers ukubona ukuthi abantu abahlukuzeki. Ngobe sikuzwa lapha lesikubona kuma videos, sibona ama social la mapolisa echaya abantu, ephatha abantu ngohluku. So manje nqa amabodies anjenge AU le SADC ethule bengayenzi lutho, kuzwisa usizi kakhulu kutshengisela ukuthi abala sikhathi labantu beZimbabwe. Ngoba thina esifuna ukubona isifuna ukubona abantu behleli phansi ngokuthula bengahlukuluzwa bengachaywa siphomba ukubona abantu bephomba ukuchaywa lokuthi bachayelwane asikwazi emva kwayizolo ngizwe kuthiwa abantu kade bechayelwa ukuthi yibo akade belutha ezitolo kodwa abantu bona laba abachayiwayo akula evidence ukuthi yibo ama criminals and lokuthi abantu vele abachayelwane in this day and age why use violence on unarmed civilians it's inhumane it's not normal it's a gross violation of human rights
Unkosazana Kimberley Pepe ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelebhilitane kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu uhulumende ngokwethusela ukuvala inhlanganiso zabo phezu kokuncedisa abantu abatshaywe ngamapholisa lamasotsha ngesikhathi sokutshengisela okuqoqwe iZCTU. Baningi ababikwa bedutshulwe bafa kanti abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela lemakliniki atshiyeneyo bencediswa zinhlanganiso ezizimeleyo. Yizo ke lezo nhlanganiso uhulumende ayethusela ukuzivala ngoba esithi zingenela kwezombusazwe. Le yinto echotozwe kakhulu ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli umnumzana Tineyi Mukwewa.
Amazwi la asuka kuminista Zenza ethi yena uzangenela njengominista we-welfare ukuzavale inhlanganiso ezingenela kwepolitiki. Uthi yena inhlanganiso ezizimeleyo zinikwe imali yokuba zikankase ziyenze ukuthi abantu baphume ngodlakela. Etsho ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zilumbene zilomtshado wesisanasana le-MDC Alliance. Lokho kodwa akusikho qiniso. Okuliqiniso yikuthi abantu beZimbabwe abaningi bebethukuthele. Bathe bethola ithuba amapholisa ebatshaya. Abantu bagcine sebengenela sebesenza okunye okungatade kungayisikho ukuthumba impahla. Lakho inhlanganiso ezizimeleyo angikholwa ukuthi kule yinye inhlanganiso kade ingenile yatshotshozela. Ngoba inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe esithi ngama-NGOs aseZimbabwe alandela ama-principles ama-human rights defender. Acho ukuthi akumelanga kube le violence. So uMinister Nzenza lapho ethi amagqwetha amele amalungelo abantu kakumelanga ancedise, mbonani lapho usephambanisa nalapho esithi laba abatshayiweyo awumelanga bancediswe. Ngoba amapholisa lamasotsha athe engene bhaxabula omama labogogo obaba labantwana, amadokotela amele amalungelo abantu kangeka goqa izandla bazangena bancedise. And njalo alisoqala ukuthi uncedise umuntu olinyaziweyo, njalo asoqala ukumela abantu abavayolethwa amalungelo abo.
Se singabona yini Mukwewa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezeno zimela kachana zisesaba ukuncedisa abalinyaziweyo ngoba zisesaba uvalwa nguhulumende?
Hayi, okusobala ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lathi azisozeza kekeleza zibuyele emuva. Azisoze zihlehle emuva, siyabe sifuqa sisiya phambili, sibona ukuthi amalungelo abantu baseZimbabwe ayananzwa. Asisoze sihlehle emuva, even engathi usevala umama uNzenza akungeke kwayenza ukuthi bona abasebenza kumalungelo babe yingxenye abazimela bebodwa ngoba ama-individuals lama rights amagqwetha they have a skill. So you don't have ukuthi belong to an association to offer your services free of charge. Lamadokotela futhi lawo akwanisa ukuthi ancede kungayisikho ukuthi basuke enhlanganisweni azisukele nje engumuntu makhaza enceda ngesikila laso.
Umnumzana Tinei Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli. Sikhangele okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leNewsday lithi inhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference isikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lamanye amabandla ukuze kubunje uhulumende womanyano ozahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwalo. Iphepha ndaba leChronicle lona lithi kulelinye ikhehla elileminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa elibulaleyo unkosikazi walo kanye lomntana lo qede lazibophela lafa ngemva kokwethesa unkosikazi walo icala lokukhomba phandle. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Into le eyenzakala eZimbabwe it's really so unfair kuma-citizens aseZimbabwe. Kathi sinxaya ungathi uyakhangela khonapho ukuthi bababophile laba bantu. Some of these people are innocent. Bababophele bababuza ukuthi badikele ama-tear gas ezindlini zabo. Kahle kahle uhulumende weZimbabwe sengukhulumende wabantu noma nguhulumende nje wamamafia. I-organization yabo baprotectana bengamamafia, basebenzisa amapholisa namasuta uku-intimidata abantu ukuthi bangathengiseli kwamanye amazwe ukungasuthiseki kwabo ngombuso weZANU-PF. Into yangkhona it's unfair, thina iyasistressa kakhulu ngoba kunje khonapha ifamily yami yonke yabi isekhaya, omama, obhudi, osisa, awukwazi ukuthi kwenzakalani. Nxa uthi uyazama ukubathinta kuwhatsapp, uthi uyazama ukuthi ungene mhlambe kubo-Facebook labo-Twitter, abatholakali bakhathe i-network off. It's very unfair. Kathi esinxa usizwa kuthiwa abanye abantu ababotshiweyo amapholisa ayala ukuthi bathole ukudla, kuyini khonoko? Igavenmenti yangkhona igavenmenti yabantu noma igavenmenti yamamafia nje, abantu abafuna ukuthi ukusebenzisa udlame kuma-citizen. Mina ngaze ngiyibone igavenmenti ehlukumeza abantu ngalolo hlobo. And enye into engithanda ukuyibuza ukuthi kanti yona i-United Nations ingaphi? Isadiki ingaphi? Abantu beZimbabwe badutshulwa mhlaka 1 August, kwafa abantu, kanti esikudutshulwa abantu bafa, kanti esamaphoyisa namasosha ahlukumeza abantu. Where is the United Nations? Kanti i-United Nations le imelele abanjani? Imelele amazwe anemali, imelele amazwe ane-oyili, or imelele wonke amazwe nje? What is the purpose of United Nations? Xa izinto zisenzakala sobona bengayenzi any intervention. Ubuhlungu lokho okwenzakala eZimbabwe ukuthi sizimele sisodwa. Okunye engithanda ukukuxwayisa ukuthi izizalwane zonke zaseZimbabwe xa befuna ukumatha benze i-peaceful march, abanga ukuthi basize lebo imphefumulo ewotshiweyo laba balokhu behlukunyezwa ngangcono bamathe bacela igovernment yaseZimbabwe ukuthi i-release laba bantu babophileyo ngoba asikho isidingo sokutani laba bebebotshiwe bebotshele ukuthi bona bebetshengisele ukungasuthiseki kwabo. So bendicela nje imuli yonke lezizwalwane zaseZimbabwe abakwazi ukuthi balabobhudi, balabosisi, balabobaba, balabomalume ababotshiwe bengabotshela ukuthi bona waye betshengisela ngangcono bamathe becela ukuthi igovernment i-release laba bantu babophileyo.
Njani balaleli, okwenzakalayo vele kakulunganga kodwa kube kuvele kuza kwenzakala ngesizathu sokuthi vele yona indlela okwenzakala ngayo i-election kutshontshwa amavoti izinto zonke zingamanga kahle kwakuvele kutshengisa ukuthi kuzagcina kuyizicele esisteni. Isimo lesi ngokubona kwami vele kasoze sithe sayekela ukuba khonayo ezilongeza izinto zingalungiswanga ngendlela eqondileyo. Ngizabuyela futhi ekuthenini awusoze ukhange siceleni ngevoti abantu abavota abedlula imiliyoni 40% yabantu ubathathe ngathi yizifutha vele kona ngabacabangi. I-40% liyana vele imelela abantu abaningi kakhulu abakhononayo. So uhulumende kuqakathekile ukuthi akuthathe ngelihlo elibanzi khonokho okwenzakeleyo. Isayini yokuthi into ezalandela lapho iyabe isedlula khonokho okwenzakeleyo namhlanje.
I'm going to go to the hospital.
Labo ngebe kungabalaleli bethu abasithumile imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siza kuvalela wona ke khona pa emsakazweni kumbe sikudlalele wona. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwele Canada esithunjwe kwele Burkina Faso kuliviki sitholakale sifile duzane lomngcele wakulelo lizwe lele Niger. Inhlanganiso yeCarter Center ithi ngomnyaka odluleyo kutholakale izehlakalo zomkhuhlane weGuinea worm ezingamashumi amabili lasishiyagalombili kuphela. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU ithi uhulumende kalungisisanga isikhalazo zayo ezabangela ukuthi iqoqe ukukhalala umsebenzi okuqale ngomvulo. Izikhalazo lezi zigoqela sokuqonga kwentengo yamafutha ezimota lokulungisisa umnotho welizwe. Lenhlanganiso ithi izahlangana lanxa nje enye inkokheli yayo ebalisa umnumzana Peter Mutasa ingaziwa ukuthi ingaphi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ukhokhela lenhlanganiso esigabeni seWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah, iqiniso ukuthi sasilungisa amalanga amathathu omvulo olwesibili olwesithathu and sithanda ubana sibonge ukuthi abantu bezimbabwe izisebenzi zezimbabwe ngendlela esasibacele ngabo ukuthi bahlale ezindlini bakwenzile lokho. Kodwa-ke lama besilenze ezintathu ebesifisa ukuthi uhulumende asithedile kizo. Into yokuqala yikuthi asithethi na sihlale ezindlini ukuthi uhulumende abe le mpendulo yokuthi indaba zomnotho welizwe uwenzani ngakho ukuthi alungise umnotho welizwe lo ofileyo. Okwesibili njalo sasesithina uhulumende cela ukuthi acace ukuthi indaba leyi ezimali imi kanjani. Sathi ukuthi thina sifisa ukuthi uhulumende akhiphe i-bond note kusaliyusa. Okwesithathu sacaca futhi ukuthi sifisa uhulumende ehlise intengo yamafutha ezimota le esikhweziwe nge-150%. So-ke i-3 days iphelile abantu namhlanje lanxa bengabuyelanga kuye kodwa-ke beyaslowly going back to work. Kodwa okuyiqiniso yokuthi-ke uhulumende kakasithendi njalo kakenzi lutho. Iqiniso elikhona yokuthi kasibone ukuthi thina ngokuthi umnotho elizawuphatha kanjani. Okwesibili futhi singananzelela namhlanje lezi mota lezi ezikhala abantu bezihlule ukuhamba ngenxa yokuthi indaba lani yefuela yehlanga. So-ke thina sikuyahlupha ngoba izisebenzi lezi ezisebenza khonapho ekuphaleni abantu ngezimota umsebenzi uzaphela ngoba bazasebenza kanjani nxa sebesebenza bengenzi engatholi inzuzo kungangcono imoto zengxenye bazimile sikhuluma manje sezisezimile hambe azingasebenzi. So okwesithathu njalo ikhona ukuthi kulokhu kusebenza wena nale imali efileyo ukuthi lingale yuth kodwa ifile ukuthi iy'fundo ezingayifuli. So sowusegcekeni-ke ukuthi khathi esokufana njengesisebenzi futhi ibuyele sehlanali phansi sihlalisana phansi ubone ukuthi kanti senze njani ngoba kuyiqiniso yokuthi zonke into ezintathu uhulumende kakazi-adress. So ke sofanele sihlale phansi i-demand uhulumende asinike impendulo. Nxa uhulumende engazika impendulo sofanele sibone langwazavele sivumele nxa uhulumende engehle ukuthi asibhekele izinzuzo ezinto ezintathu kuyafanele ukuthi sibone ukuthi ihamba njani siya phambili. Kufanele le team yebhora engayidlala ungayiqalisi le 3-3-4 uyibona ngathi ngasihambi ukuthi uyatshintsha ungathi 4-3-4 so lato ofanele sibone ukuthi njengoba lokhu kungasebenzanga okulandelayo singenza ukuthi siyenze uhulumende ukuthi ananzelele ukuthi thina singabantu bezimbabwe yito futhi esilethe inothi lezimbabwe so lokho esikuthi kafuna kwenzakala. So ke sofanele sibuyele phansi yebona ukuthi uhulumende ngabe simdonsa njani ukuthi aze aphendula asinike le nto enezintathu esizifise ukuthi bana zenzakale.
Sibonile lapho abanye ababotshiweyo ngesikhathi kutshengiselwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF. Lina likuthethe njani lo?
Lokho mina ngithethe kusegcekeni ukuthi ngoba thina ethi inkuthazo yayisegcekeni ukuthi abantu leyi ukuthi stay away ngendlela yokuthi kahlale endlini yakhe. So ke sesibukhole ukuthi nxa sokula bantu bezanu PF ababotshiwe betshisa izimoto abaye betshontshe emagross. Siyabona ukuthi izanu PF ibisibona ukuthi abantu bezimbabwe balalele lokho esifuna bakwenza bakwenza kahle. So ke izanu PF siyakwazi ukuthi vele iphila ngokuthi yenze lokho ukuthi ayikungenele ukuthi ayi-infiltrating ngesikhiwa. So ke bese befuna ukuthi bayi-infiltrate i-process le besiyenza ukuthi kukhanya ungathi thina besiza abantu ibe sesikhoze ukuthi ube lokudla kodwa sibonge inkosi ngoba sokusegcina ukuthi hayi sokuvezile ukuthi hayi abantu ade besabe lobudlwama yibona bezanu PF. So ngokunjalo lokhu abantu bezimbabwe bakunanzela ukuthi nxa sikhuluma izanu PF sikhuluma abantu abanjani nasifuna ukuthi silungise izinto bona babhoda ngale befuna ukuthi baphambanise into yabantu. So ke sokukuhle ukuthi hayi sesikhangele ukuthi athi sibone kanti bona amakhosi yoba kungani bezanu PF bazakwenziwayo. Lokho sikukhangele ngamehlo sivile ukuthi onke izimbabwe ukuthi sibone ukuthi abantu laba bajezwa ngokugcweleyo ngoba bafuna ukugcina ibizo lethu njengesisebenza.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Ihlekana ebelikade litshengisela lifike ofisini yomeli weZimbabwe kwele Botswana ngemva
uxolo ngalokho abeZimbabwe abahlala kwele Botswana batshengisele eofisini yomeli weZimbabwe kulelo lizwe eGaborone izolo bekhonona ngokwenzakalayo ekhaya okugoqela ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa kanye lokutshabalala komnotho. Kubika uMartin Ngwenya.
Ihlekana ebelikade litshengisela lifike eofisini yomeli weZimbabwe kwele Botswana ngemva kokudla kwemini ngolwesine bethwele amabhakani atshengisa ukufuthelana ngesimo esisekhaya. Amanye amabhakani abekade ebhalwe ukuthi sifuna ukubuyela ekhaya sesidiniwe ukuhlala kwamanye amazwe, kukanti amanye kade ethuka umongameli Emmerson Mnangagwa ethi usehlulekile ukuletha inguquko eZimbabwe. Kuqhamuke udlakela eZimbabwe kuyona le viki okuthiye impahla etshiyeneyo ebhiliziwe, abanye belimele, abanye balahlekelwa imiphefumulo lapho kulokutshengisela phezu kwesimo esibi somnotho. AbeZimbabwe emazweni atshiyeneyo bathi bazaqhubeka betshengisela emahofisini abameli beZimbabwe betshengisa ukubambana labatshengisela besekhaya. Omunye wabaqoxe ukutshengisela lokhu eHaburoni, umnumzana Christopher Muchemo, uthi kade betshengisela ukuthi abantu bayabulawa ekhaya njalo isimo somnotho sesibhidlikile.
So people are not happy. They are not happy that the government.
Abantu abathabi ukuthi uhulumende obakhokhela kabahloniphi. Kahloniphi ilungelo lokutshengisela. Amasotsha ahlukuluza abantu osekudale isimo esikhona esingahlalisekanga ekhaya. Yikho sitshengisela lamuhla.
There are unhappiness about the situation at home.
Umchema uthi ofisi yeZimbabwe eHaburoni izamile kodwa ehluleka ukuthi amapholisa aweBotswana ababophe labo abakade betshengisela.
Instead of the acting ambassador in Botswana to
come ofisini eZimbabwe eGaborone esikhathini sokuthi elalele ezikhalazo zethu ubize amapholisa ukuthi asibophe. Uziphatha njengohulumende osekhaya ongafuni ukulalela izikhalazo zabantu.
Omunye obephakathi kwabatshengiseleyo umnumzana Dumi Ncube uthi uqakathekile ukuthi njengabantu abaphandle kwelizwe betshengise ukubambana labantu abasekhaya.
Bekuqakathekile ukuthi abantu beze ngobuningi ukuzasitshengisa ukuthi simbone omunye labasekhaya. lathi esiphandle kwelizwe siyabuza ubuhlungu ababuzwayo. Izihlobo zethu laba bantu, we are one, sakhitshwa ludube ekhaya.
Abatshengiseleyo bathi balethemba lokuthi inhlanganiso yamazwe angezansi kwezikazi le-Africa, SADC, yona elamahofisi eHebron izangenela kudaba lweZimbabwe ukuze kutholakale ukuxazulula kwale ngxaki eselizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Baba wazalile ma Baba wazalile ma Ilemeli tubekayo Ilemeli tubekayo Chelimana 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 yele chelimana 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 ubaba wazalile ma ubaba wazalile ma mina ngesabi kufa mina kwesabu kufa chelimana chelimana
chelimana chelimana chelimana
chelimana chelimana
chelimana chelimana
chelimana ye
chelimana ye chelimana chelimana
chelimana ye lele sabe kufa chelimana chelimana
chelimana chelimana
chelimana
chelimana
chelimana
chelimana
chelimana
chelimana
chelimana chelimana sabe kufa mina ngesabu kufa chelimana chelimana
chelimana chelimana chelimana chelimana chelimana chelimana
chelimana ye
Danga pansi liqembu elikhokhelwa litshaheli dala uSinini Ngwenya ehlabela ke bekhona le kwele Germany bathi bona ubaba wazalilema besigqibela ke izindaba zethu sekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weZimbabwe esephinde wacitha njalo ubulembu be-inthanethi wachiya uZulu engasenelisi ukuxhumana enkundleni ezifana le-WhatsApp kanye le-Facebook. inhlanganiso ezimeleyo sesisole uhulumende ngokwethusela ukuzivala phezu kokuphathisa abantu abalinyazwe ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi abantu bekhalale umsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele Botswana zitshengisele izolo zisola okwenzakalayo ekhaya. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona izakusihlwa ngowafast 7 eyami impela viki isiqalile, lithone kuhle, asidibaneni njalo ngesonto. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.